kwabe ukuthi kule solar eclipse njengoba sisazi ukuthi inyanga ibhoda around the earth kuyafika kwesinye isikhathi lapho inyanga khona iyafaka umthunzi ebantwini bomhlaba ukuthi bangasaboni ilanga ngokupheleleyo yikho-ke ilanga siyabe sesilibona part of it yikho kwenza ukuthi sithi thina i-solar eclipse laba abantu ababe sendaweni naleyo ababe sithelwe umthunzi wenyanga ilanga babengasaliboni kahle ngoba inyanga yabe isiphakathi kwelanga lomhlaba yikho lokho esithi ilanga lifile ngoba sesilibona part libolile ilanga labe libolile
yes yakubona ukuthi ukubola kwelanga lokhu kungani akujayelekanga khonokho ke kuyenzakala kusasa bese kusithi ke okunye okuzakwenzakala ngu-2044 khanyazana kuyadosa kakhulu lapha emelika kodwa lakhona ngapho kwele South Africa leZimbabwe kwakwenzakala akusithethi nxa kusenzakala khonokho abantu abethuki pho bathi kumbe umhlaba usudilika kumbe sokunjalo
abantu bajwayele ukwethuka kakhulu ngoba kudala vele babe sithi hayi kuhlola into ezinkulu kungabe kuhlola indlala kuhlola imikhuhlane kuhlola into eziningi kakhulu abantu bayethuka kulezi nsuku vele ngabona nje ukuthi izulu la iweather yakhona vele yona ayisiyo weather kahle abantu bayethuka kuba nezulu eliningi kuba lomoya omningi kube lezenzakalo nje izithithipithi eziningi zomhlaba so abantu uma kusenzakala into ezinjalo vele bayethuka kakhulu baze bayinhliziyo zabo ziyehle maso kwedlulile kodwa khona kuba yilokho abathi khona spectacular ngesilungu bakujabulela abantu uma bekubhekile kodwa i-advice ekhona ukuthi abantu be-advise ukuthi bangakhabheki ilanga bengalikhangeli ngamehlo bathenga okungama-binocular okunye okungama-shades okunye kwenza ukuthi kungavulali amehlo abo ngoba i-exposure of ama-eyes to the that spectacle ilanga lelo kuyabulala amehlo khona vele ilanga ungalikhangela nje uhlale isikhathi ama-seconds ulikhangele kuyabulala amehlo so people are advised ukuthi hayi bengakhangeli ilanga for a long time ngamehlo which we call bare eyes so bazama ukuthenga okunye okuthengisa emashopu lapho ukuthi bavala amehlo bakhangele through khona ukuthi basindise amehlo abasinde engabi damaged.